singali shona njani silukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami nguChris Gande namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa ngodaba lokuthi inani labantu abavela phandle kwesigaba semandebeleni yibo asebegcwele kobulawayo kungakubangelwa yini lokhu ukuze sizwe ukuthi kuhamba njani silengqoqo losubungula ezombusazwe umnumzana Metuseli Moyo.
Indlela okwenzakala ngayo asoze sigcine sibona abantu abavela ezigabeni zemandebeleni ngeminyaka elandelayo sebebalutshwana kakhulu kokuthi kuyaba sokungani vele abakho
ya kwethusa kanti ungani kukhomba khonokho ukuthi inani labantu lokhu lisehla nxa kusenzakala ngaleyo ndlela ukuthi kungenzakala ukuthi abantu begcine sebebalutshwane kakhulu singazi njalo ukuthi sokungathiwani kodwa inani langkhona likhanya lisehla kumbe lihlala likhonapho liyantengantenga kodwa ungakhala kwezindawo inani labantu liyakhula
khona kungakubangelwa yini ukuthi abantu besigaba semandebeleni inani labo lingakhweli njengezinye izigaba zelizwe kuyini kahle kahle ngokubona kwakho
izizathu ezingabangela khonokho ngokokuqala sithi thina ngo-1980-81-82 kuqala iindaba zeguground abantu abaningi singathi ngabantu aba-ebribodit babaleka baya kubobotswana baye south africa abazange bephendukela abo bantu kwaloko kuqala iindaba zabo-esaphu lanilani wakhumbula amakhampani aqala ukuvala kakhulu koBulawayo basuka abantu baya egoli besiyadinga imisebenzi kusho ukuthi abantu babavalutshwane yaya ilokhu iswelakala imisebenzi abantu bahamba baye egoli ngakhayela emulini eziningi kunapha ematoriland abantu nxa ngikhumbula mina abantu angakhula labo engafunda labo ngingathi maybe 90% of them basegoli ezimulini wakhayela ezimulini ukuthi abanye abantu bangaphi iningi labantu basegoli ikokubangela ukuthi abantu bebalutshwane kolokho esingathi thina i-depopulation abantu basuka behambe bekogoli umuntu esefike ehlale khona ngalele moli yakhe engazaphenduka ekhaya
siyasize kwesinye isikhathi abantu abadabuka esigabeni semandebeleni bekhala ngokuthi ababalwa kuhle amanani angani ayancindezelwa ngenhloso yokubana kungahanjiswa uncedo oluningi esigabeni lezo ubona ngani kungakho liciniso yini khona lokho
batho njalo abanye kodwa kinto kwangikhona ungakukhayelisisa kuhle kunzima ukuthi sithina sithi ukuphruve mbuthi nanku yikho lokhu kuyenzakala ibikhona i-census khathesi sibabone bengena zonke izindlu bebala kunzima ukuthi singathi thina ncade bebale sithi kusemagwegwe babale emagwegwe babala ngale bazalahla njani inani labantu kusho ukuthi inanilo lelo kuzamele sikhole ukuthi leli khona sesesibona ukuthi sidinga izizathu zokuthi indawo abantu balutshwane kungathiwani kodwa ngokuthi abantu ezimbabwe ikakhulu abemandebeleni sebahlala singathembi umuntu ungahlala vele ungamthembi kunzima ukuze umthembi kunzima ukuze abantu bethembe igovernment so yikho-ke bazasihlala vele belensolo so kukuyona igovernment ukuthi yenza izinto zazicace ithembise abantu ukuthi hhayi ngiqinisa ngempela khonokho esikuthoyo yikho kukhona
lo-ke bekungumnumzana Metuseli Moyo ingcwethi ecubungula ezombusazwe ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo isikhathi sinye lilale